Bona kuqakathekile lokhu okukhulunywe eZimbabwe Council of Churches, ikakhulu thina ngapha eZimbabwe njengomgcini isihlalo weSADC, ukuba lindaba yokuthi abantu bayabulalana, kuyadilizwa izakhiwo, njalo siyana nje ukuthi Mozambique ngacina ingena empini enkulu kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kube le ndlela yokuba iZimbabwe incedisane lamanye amazwe alapha eSADC ukuba ngumlamulankunzi, ukuthi kungenwe kuyesetshenzwa kulethe ukuthula ebantwini beMozambique. Siyananzela ukuthi iMozambique ibisiqhubeka isisiba lomnotho omuhle kakhulu, kodwa lokhu sokuzayibisela emuva.
Yes, ngakukhangela amanye amazwe aku-Southern African region khonapho ukulwisana khonokho kuseMozambique kutshoni emazweni anjengeZimbabwe, iZambia, South Africa, Malawi lamanje?
Kuyingozi kakhulu ngoba okokuqala abantu ababalekela impi bangene emazweni lawo, njalo siyakwazi ukuthi iZimbabwe iSADC siyasebenzelana. Nxa ilizwe lethu elilodwa lingani lilodubo, kuba yinto eyafektha sonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile kakhulu abaningi bangene eSouth Africa ngalezangapha kithi bedinga ukuphethela, ukuba isiphethele. Akudingakali ukuba kuze kufike lapho, ngoba mbona ngani yinto yokuthi uhulumende wethu la eSouth Africa lakoZambia bengangenela beyincedisa.
Ndiyabona ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye umgcini sihlalo weSADC, kodwa abanye abantu bathi hayi khanya laye wayengenela kukhetho lolu, ukuthi angalungisa kodwa khona kahle.
Mbona ngani upresident ngobudlelwane alabo labantu beMozambique engancedisa, kodwa siyananzelela ukuthi vele yona iSADC nxa ilungisa indaba ezinje asotshela imane onguye oyilungisayo, kulungiswa labana be-organ for peace. Ngakho bembona kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icele abanye, kumbe i-South Africa, oBotswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa, bese beletha iripoti kutshela imane ukuthi basebenze njani. Ngoba siyananzela ukuthi nxa ungutshela imane ziningi izinto ake zenza, kodwa engakwanisa ukuthi a-asayine abanye behambe belamula umsindo osukhona, njengalokho okwenzakala lapha eZimbabwe, ukuthi kwacelwa upresident omunye owayeseritayile uThabo Mbeki ukuthi akuyezoncedisa, kumbe kudinga upresident omunye oseritayile ovele esebenza lezi ndaba, umsebenzi waba ngunye ubaba uThabo Mbeki, kumbe omunye upresident ongaba eyamukeleka ngabantu abeMozambique njalo yiSADC.